government ebadinani nabiye tsakapasha uyananjelele ukuthi wonke wona lawo mathembu omabili acala ngani ayathikaza bayaqeqeqeka but indisiso began ukuthi ukuthi ezinkulu zabona ziqala nje zingani ziyaphuthi ukuthiphelela yethu ya kulesi sibanga sezinsika sezokuhle kakhulu abafana be-South Africa banginake qale ngambadadalisa ngibona ngani ngomdlalo ozakwenzima kakhulu elabathuba amalutshwana akumangalisi ukuthi ziyeke-stratime into ezibile ziyeke-shootout kodwa-ke i-Nigeria ilabadali ababukhali phambili kuya ngokuthi ngibanazakuthola kodwa asebenzise amajola.
Khangela-ke i-Ivory Coast le-DRC kungahamba njani laphana?
Umdlalo omkhulu we-Ivory Coast ngulo yabephandle amasapotana yikho sokuyifakela bekhona sebekwisimolo siyame esitho ukuthi sebehlangene baba yimbumba lamasapotana ilizwe lonke nje linemba wabo lezizakhe engikuchazela nanxa kungaba yikinanjani kodwa sengibona ngani i-Ivory Coast ingafika kufayina.
Imali yenu lapha lingayifaka kuyiphi ithimu laphana? Sikhangela ukuthi yiphi engabe ithatha inkezo lonyaka
kuzima kodwa njengoba sengilitshenile ukuthi ngibona i-Ivory Coast kufayina ngapha ku-South Africa le-Nigeria ha angeke ngatsho owakathi ngingathi ezanqoba ilethuba lokuthi iyehlangana mhlawumbe Ivory Coast kanti Ivory Coast ingenzela ukuwina ingenzela ukufika kwe-final ukuthi ukuthi uzawina phakathi kwe-South Africa le-Nigeria ngamnika ithuba lokuthi aphakamise inkezo nxa amahope engafika kwe-final. Nxa efike kwe-final hhayi ngenkalakata yomsindo esibili ezaqhuthelana kube nzima ngibona kuzaba i-final ezaqabulelwa ngathi mina ngamaphutha ama-mistakes by whoever makes it ngami ngiphilephile asiboni imidlalo leyana yabo 3-0 4-0 eyamagoli amaningi hhayi mina ngilisi